lelidibo olukhulu sibili kakhulu sikhangele abantu abase lapho esingathi ezifundo ezingaphezulu kuma-tertiary institutions kakhulu kukwandisa ukuthi akula mfundiso ezihambelana lezi ukulungiselela impilo zenu ngathi singathi ukuyenza anything ongayehambelana nama-unplanned pregnancies ukufundisa nje about sexuality education kakhulu nxa uhamba esikolo kuqakathekisa ukuthi uzaphuma le-degree uzaphuma le-diploma but ukuthi ulungiselele enye isayidi yakho yempilo akwanzanga ukuthi bafundise so kakhulu kunxa kusezikolo ubuya ngendlela esingathi it comes as an extra curricular activity okuthi ayisikho sigqokocela sokuba sesikolo nxa sokuhambe kwabanjalo even nezifundo ezibuyayo nokubhajetha nxa ubhajethela izifundo kuyabe kungasakhangeleli ukuthi abantwana bazafundisa into ezinjalo nxa kuwukuthi abantwana behambe ezikolo kuyabe sokukhangelela ukuthi ngabantu asebengani sebekhulile kakhulu kulezi insuku sikhangelela ukuthi nxa umuntu esese-university umuntu oneminyaka engaba yi-17 or 18 and abanye bakhona ngabantu abavela nje ku-A level bazengazalelene bebe nendlela zokuthi bakhulume labanye abantu ngempilo nje ukuthi nxa sengifike ngikhaya fanele ngiziphathe njani sebepho ngokuhamba ezikolo okufanele beqala ukuthi kubona ukuthi bayazinakekela kukhozi kuze zonke izinto and akunamuntu ozamtshela ukuthi hhayi lokhu kuyenziwa lokhu akwenziwa nxa ungahlangana lohlupho olunje fankwenzi so and sokugcina sokusiba luhlupho kubo futhi
njengenhlanganiso ungathi liyabancedisa yini abasakhulayo ngemfundiso yokubana bakhone ukuqoqa ukulungiselela elakusasa labo ngendlela efanele
thina njengenhlanganiso sesizamile kakhulu ukungena kwezikolo ezingaphezulu esingathi ngama-tertiary institutions sikhuluma kakhulu kulema-club athiwa ngama-peer education club ngabe sasikhangela ukuthi ngabantu abakubangeleabentanga efana nayo sobazwisisa nangcono singathumela umuntu omdala ehambe ekhuluma lawo bathi hhayi lo sowangowakudala singathumela futhi umuntu omncane yathi awukafiki lapho ezinye esengikhona so bayakhulumisana bebodwa kakhulu siyakhuthaza ukuthi bekwanise ukuzwisisana njengabantu abakuba ngefana nayo bekwanise ukukhuluma ngento ezibahluphayo bekwanise ukukhuluma futhi nezinto ezingabenza bekwanise ukuthi bezivikele kwezintweni ezinjalo.